umqotho ukuthi iAPEX ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele iholo. Nanti phela le mali le ebonaswe abantu bayithola ivele yakhe yaphethuluzwa inflation kwasala kungasala lutho oluncedele iy'sebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lomela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanti phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa ingakhohlwa izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umnumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni malapho wavunyelwa ngakhona, izisebenzi ngibone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise iy'sebenzi zakhe. Nazo ziye ukuchisimuzi zingathi zilento ezithobayo ezikhwameni nambe phela kulobu mzima. Kathesi bayabheka nalesikolo ezivula ngoJanuwari abantu bazengelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini? Nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi, uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Uhulumende akasho njalo, kodwa-ke akula munye esingakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxanje kunempawu ezikhombayo ukuthi lendaba izaba yisindaba phendulo, kodwa kumele sibuyibuyisele kubaniniyo abaniniyo kuhulumende engiyemqhathi. Ngaleyo ndlela-ke kanele ukuthi uhulumende aphe isiphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu nokuhola ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende kazise ngabantu, kazisabonakali, kazisekamnete. Izibongo zabo azisekho nasemakhaya, azisaziwa ngenxa yendlala abanayo ezishini zabo elethwa yiholo elincane.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Thina sikhuluma siyinhlanganiso yamathishara izinta sasivele sithe thina uhulumende imali ngaye yona nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sicukisana laye kwakumele ukuthi ngaye imali yakho nasekelapho ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomyanga eZimbabwe lifanele ukuba libese lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende yempawu zakhona ekhombisa ku-CBCF ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi a-a imali vele ifunakala ngumhulumende lapho imali engako.